Senda Bravo akusho simzile ovele kugatsha lezempila kahle ukhala ngamabhoda emngceleni ukuthi ha kulezithala is very porous abantu bayafosha la madrug wona uthini njengomunye wama-survivor.
Ya ngathi-ke she into yokuqala into engayishoyo ukuthi-ke into ekuwona ukuthi ngesinye isikhathi kungananzelwa ngahambe emabhodwana la abasho uyabona ukuthi kuyabo kula kungela into esisho i-control i-corruption isindawo zonke ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena ebhoda zivalekile kungela muntu uyabe esearch imota zona lezo kuyabe sophunga ukuthiwa imota le akumelanga esearche yabe phunga ukudlula then sokusuka nje ngesinye isikhathi sokuthi lawo amaphoyisa ngokwawo abe-CID drugs abasayenzi umsebenzi ngendlela nxa sisikhuluma iqiniso elikhona ngoba bengabopha umuntu siyabe sikhangelela ukuthi nxa umuntu ebosiwe siyabe sikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe ezachina ngayo sokusiba-ke ngesinye isikhathi sokuthi ukuthi size simise indaba lezi zama-drug kufunakale ukuthi layo i-government ifake isandla kubandla elokuzeni lethu leli ezimbabwe civil liberties and drug network asingathi-ke ngesikhiwa i-support ukuthi-ke laba abantwana abancane futhi size sihamba si-educate abantwana wona laba siyabe siyenza ngenye indlela yokuthi-ke bona ngokwabo babona umbono wokuthi lapha sokulomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but khathesi akasathatha ama-drugs sokulani sokule-change nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uzanjani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu sisebenza ngezimbabwe civil liberties and drug network kusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health-ke ngesikhiwa uyabubulala umzimba ekuthineni uzabona ukuthi lazo iy'ngqondo zomuntu enalo ziyabe sizingasatinjani zingasathathi kahle engasalaleli abazali engasalaleli ungazama ukuthi umtshele ukuthi hayi yenza so lapha yenza so uyabe senjani uyabe seyala sento engayishiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into ezidakayo
ngiyabonga kakhulu
ya
thank you very much
hayi lami ngiyabonga.